transactions in the first place. They are ill-gotten. I will not have it at all corner. They are going to have no owner.
Ithi i-European Union ilesifiso mpela sokudlelana kuhle leZimbabwe, kodwa inkinga ekhona ikuthi uhulumende ulokhe engawahloniphi amalungelo, kanti njalo uphakathi kokubumba imithetho emibi encindezela uZulu. Uthini ngalokho?
Akumanga njalo. Amazwe wonke ngisho khona shini i-America, kubo Britain, and many other European countries, kuyatholakala ukubana kona izinto ezikhona. I-America banayo i-patriotic bill yona yona leyo ekuthi na awungeke wakhuluma into embi ngelizwe le-America uhambe nje msulwa. Kuba le zinto ezithize eziyayo. Amazwe wonke nje anako khona kwana ukubana kona bakhangela begxwayisise njalo beguide ama-issues which come to i-sovereignty yabo ngelizwe. So angazi ukuthi nakona kuba buhlungu ngabi nxa ebunjeni nami njengeZimbabwe lalo lifuna ukwenza into edalo, ngoba ashiko ukuthi yona lokwana kwenxabela kumbe kuvalela kumbe kuvimbela ama-rights omuntu ongumuntu ophila impilo yeZimbabwe njalo efuna ukukhushela iZimbabwe bona ibe lelizwe elikhulayo. Ungabona umuntu ezihlaba lokwana ngomuntu velayo efuna ukuganga ila ngokuganga kufana lokuthi bona kathi ngathi khona ihlela sizaquba izandla. Nxa wena ukwazi lokuthi yona uhlela bukho kuwe ambothi kukuyinto emali uzuklabele kangako ngaphandle kokuthi ukwazi na hayi kulama charges lokuthi one day uzagcina uyelelisana sakho wadobha mhlampe yabona yikho lapho usuka khona kube nama problems. Nxa sikhuluma ngendaba zama-human rights asikhangeleni even kwamanye amazwe abakhuluma kulokhu bebeisithi bazijinisa ngendaba zama-human rights. Ukhangele ama-records abo khona ngani, ukhangele indlela abanye abantu singabe sithi imihlobo yabanye abantu ephila ngayo. For example right now ikhangela i-America ilodaba le-Black Lives Matter sikhangele undlelwana u-Floyd abambulalayo ngamapholisa labanye abantu ngabathize abahlukumezayo njalo abanye ababulalwayo futhi. Sikhangele izinto eziningi ezijiyeneyo how the because this in other countries lakoLibya o-Afghanistan olokuze o-Iraq lebe njalo sikhangele indaba zama-human rights. Then you definitely come to a conclusion ubana abantu laba ngabakho ku-state or state ukuthi bona babe ngama-prefect or monitors of issues of ama-human rights abakho ngoba okwabo ku-Western Asia.